ayisibe sawulelayo, singasalela umhlabathi ubona uma sesithole umhlabathi wonke okusemhlabathini ukusebenzise incede thina lezinyingi zethu lelizwe liphakame. Kodwa ngibona ngani imithetho constitution kikakhulu ku-mines ministry yeyingacaciwe yexegayo eyenza kube nasekalokho okwenza kube namasisini kuba nabantu kuthiwa balityontsha alithengisa iphuma ngundlu. Ngikhumbela ngani umthetho wakhona uyaxega uyabhundiswa kumbe kube nomthetho o-parallel ongasekho-constitution yezimbabwe e-5 2013. Ukusola kakhulu lokhu njengaba lolunye umkhulumeli asikubone ukuthi yinto engafisa ngaphi kwenza ilizwe kube nokudlwangudlwangu kwenza kungabi nokuthembana kwenza kuyeyise injongo yabantu kubana vele abantu baphatheke kunenkululeko abanye bafa igazi lacitheka kodwa akusela zuzo sizathu sokuthi bathi abantu babeshaphukaliphile umanisa kuyaba nokudlwangudlwangu nabudlova okunje elizweni
ye pho manje kumele kwenziweni sibanda nani todaba olukhona
kumele amazimbabwe nje wonke asukume singasabali kuphela abalimi bemkhulumo wonke nje imitala yezimbabwe phela asukume azinuke amakhwapho ame ukuthi hathi kanti loku vele kwenzakala njani kanti wona umthetho we-minister of mines eminye imithetho vele iminjalo ithi wenziweni ungasebenziwe ezangaphansi lezi zokwenza igolidi nakwelithium nakobani bani kuya ngaphi iyaye-reverse-fidelity kuya kula makhampani akhethiweyo ukubana akukhangele khona lokhu inzuzo yakhona nxa isiphumile vele inceda njani ilizwe ngoba ilizwe belingecakale ngalezi nzuzo lezivela kodwa kuthengiswe ngendlela e-right endlela eqondileyo engelakugebenga phakathi ngokugelekece ngokuqile.